Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 Ncwabakazi 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
singa reduce ama number of new cases per day by simple measures lawa afake iWorld Health Organization. Lokho esikubonayo eBulawayo ukuthi thola abantu besiza amaphathi yikho kuyenza abantu bebambe iCoronavirus.
Lokho liqansa ngesiqubu esethu sayo inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezine 3921. Abezombusazwe abaculi labamasonto kwele South Africa basungule umkhankaso enkundleni zokuxhumana abawuthi hashtag Zimbabweans Lives Matter. Ngesikhathi umhlaba ubonanza ilanga lokulwisana lesifo sehepatitis B yiviki edluleyo, eleZimbabwe libikwa lokhu lisalela muva empini yokulwisana lesifo lesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu liqonga ngesiqubu esethusayo inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezine 3921. Asebesinde kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane eyodwa 1091 labulala abangamashumi ayisikhombisa 70. Kuthi inani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 134,209. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebephose bafike isigidi 957,035 labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili 20,288, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasiyagalombili 18,283,996. Kuthi asebebulawayo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 693,783, kubika abenhlanganiso iWorldometer. Kuthi abantu asebetholakale bele COVID-19 kobulawayo sebengamakhulu edlula ayisitshiyagalolunye 946, kuthi asebebulewe yiwo bengamashumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kumemetheka komkhuhlane kucatshangelwa ukuthi kubangelwa yikuminyana kukazulu endwendweni zemali emabhanga, ezamanzi emalokitshini, ezokugada amabhasi kanye lokungalandeli iziqondiso ze-lockdown, ezokungabuthani emcimbini efana lamadili kumbe izimfa. Okwamanje ikhansili yakobulawayo ibika ukuba iphakathi kokudingisisa mayelana ledili elenziwa ngabakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni emzini we-Burnside, lapho okucatshangelwa ukuthi abantu ababili sebebhubhile ngemva kokuthelelwa i-COVID edilini lelo. Isiphathamandla sekhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iphephandaba leSunday News ukuthi baphakathi kokudingisisa ukuthi bazwisise ukuthi kungabe kuhambe njani. UDokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani leli kungabe kubangelwa yikungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane ezethulwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization.
Okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lapha ukuthi singa reduce ama number of new cases per day by simple measures lawa afake iWorld Health Organization. Lokho esikubonayo eBulawayo ukuthi thola abantu besiza amaphathi yikho kuyenza abantu bebambe iCoronavirus. AmaZupco queues la kumele ebemalutshwana abantu baminyene kumaZupco manje.
Umeli wephumula edalela eParliamente okukomidi ebona ngezempila kahle uNkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa yikusilela kwamanzi ikakhulu emalokitshini abaliswe yikhansili yakobulawayo.
imbangela enkulu yokuthi ama numbers ebelokhu ekhuphuka yebo singabe sivuma sonke ukuthi sikhangelane lesikhathi somqando then enye into engiyinanzelelayo kakhulu kulamalokishi ambalwa abalisiwe endinganazelela amalokishi ona lawo abalisiwe amane ngangikhona daba lokusilela kwamanzi luyenza la ukubemetheke
umnumzana Thamsa Nqadlodlo ongumongi uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa ngabantu abavela phandle kwelizwe abahlaliswa endaweni ezivalelweyo eze quarantine
asithi abantu laba ababuyayo bevela kwamanye amazwe abantu laba bafika befake kuma isolation centers ku-isolation center leyi kwenzakala ukuthi kube lo muntu oyedwa mhlawumbe ole coronavirus okunjengokuthi bafika behlale nje njengokuthi kade bevele behlala njani begade ibhasi eyodwa besidla ndawonye bephila ndawonye lokhu kwenza ukuthi begcine bethelelana leyo coronavirus
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nobuhle Nyathi uthi ukusilela kwamanzi lamabhasi okuhambisa kumemethekisa umkhuhlane
amanzi asehlala amalanga amaningi engekho ezikotsho abantu sitshona sibuthene ukuthi sikhamanzi ukuthi ungene edolobheni kunzima amabhasi atholakala abantu lapho abatholakala khona siyaminyana emabhenki okusuka kube nzima ukuthi umkhuhlane we-COVID usedlule ngoba amathuba maningi
ikhansili yakobulawayo ibalise amalokishi agoqela i-Country Park inkulumane iphumula ilobhengula emganwini ukuthi yiwo ahamba phezulu ngenani labantu abagulayo kobulawayo eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter lamhlanje umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende ukhangelane lenhlupho ezikhona kwezempilakahle ethi kubalulekile ukuba abantu nxa belwisana legcikwane le-COVID-19 kube kuyikuzivikela lokhu kuzaphungula umthwalo wabezempilakahle ugcizelele ethi abantu bazame ngayo yonke indlela ukuthi bangabambi igcikwane leli ngimele istudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
Abogatsha lwezempilakahle baveze ukuba kube labantu abangamakhulu phose amahlanu 490 cases abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye langomgqibelo kuphela. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Phakathi kwenani langempela nsonto lamakhulu phose angamakhulu ayisitshiya galombili 752 iningi labo ngabantu abangelambali yokuphuma elizweni lanxa inani langesonto belehle kancane likumakhulu phose amathathu 262 uZulu ukhathazekile ngalesi simo enye ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende omanyano uDr Henry Madzorera uthi sekusethusa osekusenzakala
This is a serious matter and the government should look seriously into it.
Uhulumende kumele angaluthathi lula loludaba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo kanye labomi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempila kahle sezikusimo esibi elizweni.
Patients are not getting much care at the moment.
Kungesifanayo lakulabo abalwela ilungelo loluntu abakhuthaza uhulumende ukuba afake imali enengi ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle ehlukane lokumotsha imali. Umnumzana Nation Mzithirwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uthi uhulumende akachiyane lokufuna ukubopha abalwela ilungelo loluntu alungise umumo osezibhedlela.
Sebefuna ukubopha abantu abakhuluma against corruption. Umasala ure rochere gavala cala abaliyenzileyo ngabantu abakhuluma against corruption ukuthi yiyo yenza ukuthi izisebenzi lababalisi baholiswe imali enganiliyo ngoba iningi lemali iqedwa ngamasela e-corruption aku-government.
Kwasekelwa njalo ngenye inkokheli ephatheke kwezokulwela ilungelo loluntu kwezomnotho lenhlala kahle kaZulu wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya.
Bakithi uhulumende lo nxa enguhulumende yena othi ulesifiso lothando sokuthi abantu uZulu abele mpila kahle uhulumende lo nxa kumehlula gabagaba yekele ngoba abantu sebekhalakhala odokotela bayakhalakhala izimali kazinikezwe abantu abaqondane lempila kahle yabantu
ekhuluma emngcwabeni kowaye ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri eNational Heroes Acre eHarare umongameli Emerson Mnangagwa uthe njengohulumende basemizameni yokulungisisa lesi simo ekhuthaza izisebenzi zezempila kahle ezinjengabongi labodokotela abasekukhalaleni umsebenzi ukuthi babuyele emsebenzini kusakhulunyisanwa Uqhubekethi kulokuthi abantu bachone bephikisana ngeholo abantu besifa ezibhedlela njalo iCOVID-19 imemetheka ngesiqubo esibi. Bathen ukuthi babuyele emsebenzini lezinkulumo ziqhubeka okuyinto eyaliwa ngabakhalala umsebenzi ukuthi lezinkulumo zeholo sezileminyaka leminyaka ziqhubeka kodwa zingaphumisi izithelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umahluli wedalela High Court uJustice Tawanda Chitapi uveze kubana uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesine mhla ka 6 Ncwabakazi phezukodaba luka Hopewell Chingono intatheli izindaba elodumo lomkhokheli womkhankaso we 31st July movement umnumzana Jacob Ngarivume lokuba batholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail loba hatshi. Ababili laba babotshwe emhla ka 20 Ntulikazi besetheswa umlando wokutshotshozela uZulu ukuphatheka kudlakela ngokutshengisela isola uhulumende ngemva kokuncitshwa ithuba lokuhlawula ibail ngumantshi ngenyanga edluleyo lapho inqumo yokubana baqhubeke bevalelwe baze bayephindele edale emhla ka 7 Ncwabakazi kulapho amagqwetha abo acabange ukuphikisa lesi sinqumo eHigh Court. Ulive Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala elizweni kwamanje kwezombusazwe lomsebenzi wokumelana ligciwane leCOVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanyamazwe lilami uMike Hove. Kwele Melika kufunyenywe abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 47,500 bele COVID-19 ngesonto kuphela. Osokwengeze leli nani elizweni jikelele laya kuzigidi phose ezinhlanu 4,665,002 kubikwa abekholijini leJohn Hopkins University. Umphathintambo wezobudlelwano beLebanon lamanyamazwe womhlaba uAsif Hiti uchiye umsebenzi namhlanje. Lokhu uthi ukwenze ngoba ebona kungela kuzinikela kwenkokheli ukuguqula ezombusazwe okulakho ukudiliza umnotho welizwe. Inhloko kahulumende umnumzana Hassan Diab wamukele incwadi yakhe yokuchiya umsebenzi. Owake waba ngumdlali wenguqu olodumo wakwele Ivory Coast, uDidier Drogba, ubikwa ebhalise okusemthethweni ukuba ufuna ukuncintisa ukuthola isikhundla sokuba ngumongameli we-Ivorian Football Federation, ethembisa ukuvuselela lumdlalo elizweni lakhe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Ngesikhathi umhlaba ubonanza ilanga lokulwisana lesifo se-hepatitis B ngeviki edluleyo, eleZimbabwe libikwa lokhu elisalela muva empini yokulwisana lesifo lesi njengoba lezibhedlela zingesenelisi ukuhlola lomkhuhlane njengalokho okumele kwenziwe. Ingcweti zezempilakahle zikhala ngokuthi lesi sifo njengezinye azisakhangelwa nguhulumende kakhulu ngoba ibhekane lokulwisana le-COVID-19. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba.
LeZimbabwe lokhe lisalela muva empini yokulwisana lesifo sehepatitis ngesikhathi lezibhedlela zingasenelisi ukuhlola lomkhuhlane njengalokho kumele zikwenze. I-hepatitis B ibikwa isihlasela isilinganiso sokuphakathi kokuhlanu kusiya kokulitshumi ekhulwini labantu bonke elizweni leZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zikhala ngokuthi lesi sifo njengezinye azisakhangelwa nguhulumende ngoba ebhekana lokulwisana le-COVID-19. UDokotela Shepard Popo okhokhela isigaba esibona ngesifo se-hepatitis kugatsha lwezempilakahle uthi kuyadanisa kakhulu ukuba ngalesi sikhathi kunanzwa isifo se-hepatitis emhlabeni jikelele eleZimbabwe lokhe lisalela muva ngokukhatshana. Umabhalani jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo abantu ye-Doctors for Human Rights uDokotela Nomen Matara uthi lokho kungoba ezempilakahle sezilesikhathi eside ziqhula eZimbabwe. Ethi sokuqakatheke kakhulu ukuba abantu bezitholele ulwazi ngaso nxa belaso kumbe hatshi. Udokotela Alpha Mandizidza Senderai olilunga lenhlanganiso yabodokotela abakhulu eZimbabwe Medical Association uthi yikho kuqakathekile ukuba abantu behlolwe bazi isimo abakiso ngoba kulula ukuphathisa umuntu oyabe engakabi laso leso sifo.
Ungakabi le hepatitis, that's one thing that you should be very clear about. Kumele ubone ukuthi ikawuza ukugula ngayo. Ungagula ngayo ungayiboni.
Uthi umuntu angatholakala isimo sakhe ikakhulu engakabi laso leso sifo ulakho ukwelatshwa ukuze engasibambi njengalokho okwenziwa kumadokotela labongikazi labanye.
Kule vaccine, i-vaccine yakhona ikhona lapha eZimbabwe. Inganiko abantwana laba between 12 and 18 months.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uthi njengozulu weZimbabwe kuba nzima ukuthola imali yokwenza lokho ngomumo womnotho. Ethi nga uhulumende engathuthukisa ezempilakahle, izibhedlela, iholo lezisebenzi zezempilakahle lokunye ukuze uZulu aphathiseke kakuhle.
Akazinikeli ukuthi asebenze ukuzwayo. So sisebenza nezisebenzi ze Ministry of Health ezingenamali. Sesiyakhangela even ama-drugs angikhona. Akula ama-drugs ezibhedlela.
LeZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba linanza ilanga le-International Hepatitis Day. Kusetshenziswa inkundla zebulenjini i-virtual conference ngaphansi kwendikimba ethi Finding the Missing Millions. Ngoba kulezigidi lezigidi zabantu ezicatshangelwa ukuba lalesi sifo zingakwazi. Emhlabeni wonke sebedlula kuzigidi ezifika phose kwezingamakhulu amathathu 290 million abalelesi sifo. I-hepatitis ikuhlasela kwesibindi sivuvuke kubangela ngamavirus akumihlobo emithathu ethi i-hepatitis A, hepatitis B le-hepatitis C. Umuntu elakho ukusithola ngokuhlangana labantu abalaso ngomzimba kumbe ukuphatha ingcekeza elaso okuthiwa i-contamination. Uhlangothi olulawula izisebenzi zezempila kahle eZimbabwe Olu Health Services Board luxotshe abaqondisi bezibhedlela ezinkulu ezigoqela iPhalaborwa, Harare Hospital, Chitungwiza, leNgutsheni emizameni yokuba imisebenzi yezibhedlela iqhutshwe kangcono. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abezombusazwe abaculi labamasonto kwele South Africa namhla batshone bekhankasa besekela uZulu weZimbabwe enkundleni zokuxhumana ekusoleni uhulumende weZANU-PF besithi kumele achiyane lokuthumba abantu lokwephula amalungelo abo. Umkhankaso lo uhamba phansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabweans Lives Matter. Laba bakoqela wake waba ngumholi webandla le-Democratic Alliance umnumzana Musi Maimane, isiphathamandla se-EFF umnumzana Mbuyiseni Ndlozi, unkosazana Thuli Madonsela labanye. Bathi ukuthunjwa lokutshaya kwabantu abagoqela abe-MDC Alliance abenhlanganiso ezizimeleyo lentatheli izindaba kumele kumiswe. Ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqale phambilini kokutshengisela obekuhlelwe ngeviki edluleyo. Umnumzana Tawanda Mchemwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli wezimlive.com, yena othunjwe ngeviki edluleyo waze wavumbuluka ngomgqibelo umthethwandaba usunqume ukubana amapholisa kumele amveze. Umtshemwa utholakale elimele ngokutshaywa njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi lokhu elaliswe esibhedlela sakoBulawayo. UMathuthu yena lokhu ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Abalwela amalungelo oluntu bathi abomanyano we-African Union lowesatek kumele bangenele. Untungameli Nkomo uxoxele lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kulusizi ukubana abantu bayatshaywa ngohulumende, mina kangicabangeli ukuthi kungabe kungasiba uhulumende. Kimi kuyacaca ukuthi abantu bayatshaywa ngohulumende ngoba ungakhangela yena lo ujaha otshayiweyo kakhulu wayebanjwe elabanye, laba abanye babanjwa bathathwa basiwe emapholiseni, yena bahamba layo. So kunzima ukuthi singathi ngohulumende ngoba uma amapholisa enikwa umuntu umbuzo yokuthi owabanikayo ungubani. So into leyi kayihluphi abantu abakwenzayo ngabantu abakuhulumende either ngamasocha kumbe ngama-CIO, kodwa we can't suspect anyone outside amongst state institutions ukuthi yo are responsible for that. Umbuzo yokuthi ubaba ophethe ilizwe okwakathesi ngo-2017 waqila uZulu weZimbabwe wathi konke amalungelo oluntu azahlonitshwa uzabusa okuhlukeneyo lokukamuyi umgabe, kodwa sibona kulokhu kuqhubeka kuyinto efanayo 2018 ukuthini udubula abantu last year ubulela abantu akulanto esiyenziwe akulanto abantu asebethonisisiwe babodwa so uhulumende lo ngohulumende esingathi uhulumende wezigebenga ngohulumende onganakiyo ilungelo loluntu ngohulumende olobudlova phakathi uthumela abantu ukuthi betshontshe abantu uthumela abantu ukuthi betshaya abantu umbuzo yokuthi ngohulumende kumbeni izigebenga ezisembusweni
umkhankaso wokuthi i-African Union lesadaki kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ubona uphumelela yini
isadaki kuqakathekile ukuthi ngabe iyakwenza kodwa ungakhangela mbona ngazathi uhulumende wethu kakhulu kakhulu uma ukhangelile kube lezikhathi okukhithwe khona ukuthi uBhingi waMtarika uke waphiwa imali nguhulumende weZimbabwe njalo ungakhangela amanye ama-president amanye ama-African countries ayebephiwa amamayini kumbeni ama-farm so uhulumende wethu uyaganga ethembe ukuthi uzabribe ama-African leaders so sesikhangelele ukuthi ama-African leaders e-genuine specialized asadaki kumbeni i-AU be-genuine abakhulumi bemtshela ukuthi Emerson into yenzayo ayilunganga Emerson ongaphatha abantu beZimbabwe anganophatha amadonki ngombeni izigqili so kuqhakathekile ukuthi ama-president e-Africa asukume akhulume njalo siyababonga abantu be-South Africa siyababonga abafundisi siyababonga abantu abakhulumileyo besola lokudlwa ngodlwa ngokwenziwa nguhulumende
umnumzana Mposo ofuzwayo ngowenhlanganiso yebheju likazulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxhume ucingo aze afonelwe yi-Studio 7 kodwa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi nxa impilo zabantu beZimbabwe ziqhakathekile kumele amazwe aphetsheya esule izijeziso athi azethesa eleZimbabwe Ukubhubha kowaye ngumkhokheli we-50th Brigade umnumzana Parents Shearing ngeviki edluleyo sokuveze sobala ukufuthelana kulokhu kukhona esabelweni seMathebeleland laseMidlands phezu kodaba lokubulawa mahlayana kwenkulungwane zabantu nguhulumende kamnumzana Robert Mkabe ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi phakathi kuka-1983 lo-1987 untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba
Iningi lithi kulusizi ukuthi labo abetheswa umlando wokubulala kumbe ukubulalisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngeGugurahundi baya bephela emhlabeni udaba lolulu lokho lungakalungiswa. Ababikwa baphatheka kulumbhuqazwe asebatshonayo bagoqela umnumzana Robert Mugabe, u-Enosi Nkala, Solomon Mjuru, lo-Perence Shiri, yena obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Abaphilayo bagoqela umongameli Emerson Mnangagwa ngokwakhe, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Sydney Sekeramayi. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga uthi ithumba leGugurahundi belingabohla kuphela alubana labo abaphatheka kusehlakalo lesi bethe bamiswa emthethwandaba.
Ngakade kungaba lo mthethwandaba ukuthi abantu bonke laba abaparticipate entweni zeGugurahundi abanjabo Shiri omnangagwa sengikhuluma labafayo uGunda bonke labana uGeneral Gunda aluba bonke kade bengaphiliswa babekhona emthethwandaba bakhona umthethwandaba kaZulu
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele yena osethule amafilimu amayelana ngeGugurahundi uthi kaboni udaba lolu lusifa lwangena enkantolo ngoba abasolwa yibo ababusayo
bazabusa beze bekufa indaba yeGugurahundi ngazange ithonisiswe ngoba angiboni ukuthi izano izaphuma esikhundleni eminyakeni emlithwane elendelayo and as long as anise sikhundleni akula muntu ozabe lesifiso sokuthi ekhulume ngendaba yeGugurahundi le
lanxa umongameli Mnangagwa ethe ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaShiri abanengi eMidlands laseMathebeleland bebejabula enkundleni yeFacebook leTwitter besithi usehambile umbulali Nangu olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Ushiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongomunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume.
Amazwi kaDube agcizelelwe ngumhlanga yena othi njengoba uShiri esehambile sengathi uyawafica amacala akhe emelele lapho ayakho.
Bafike lapho baya khona bathole labo abaye babulalayo imphefumulo yabo bayicitsha emhlabeni bezibiza oBlack Jesus bekhona ngaphansi kaNkulunkulu befike babika ukuthi baphatheke njani.
Umgabe laye waze wazifela engazange axolise ngodaba lwegugurawundi ngaphandle nje kokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya. Ngaphandle kokuxoliswa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe, abanye bathi kunenge abafisa kwenziwe okufana lokuhlawulwa ukuze udaba lwegugurawundi lulungisiswe njalo kube lokukhumisana umlotha elizweni. Kutsho umnumzana Ndebele.
Bakhona njalo abanye abafuna nje incwadi, umuntu abefuna i-death certificate yesihlobo sakhe safayo. Kulabanye abangena ama-birth certificate njalo abafisa ukuthi nga bathola ama-birth certificate ngoba ubaba bafa bebancane sebeze besiba labantwana. So ngabantwana labo laba abangela ama-birth certificate.
Wathi engena embusweni uMongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi iZimbabwe Peace and Reconciliation Commission izalulungisisa lolu daba. UMnangagwa useke wahlangana lenkokheli yezinye inhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective kanye lezinduna zeMathebeleland bekhulumisana ngalolu daba. UNare ukufakazile ukuthi ezigabeni zeMathebeleland leMidlands lapho ikomishini yakhe esihambe khona ukuyakhulumisana loZulu ngodaba lwegugurawundi lolu, kulokhu kulokufuthelana okukhulu. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule laye uyakuvuma lokhu esithi ngempela udaba lwegugurawundi luyisilonda esilokhe sibhibhidla esimele selatshwe. Kodwa uGawule uthi uMnangagwa uzimisele ukululungisisa lolu daba.
Mina ngibona kulicebo elihle kakhulu lelo ukuthi ngabe umsebenzi wayo uyaqhubekela phambili ukuze indaba yokubhuqazele iphephe kuhle.
Iningi lithi kumele kukhulunywe labantu abaphathwa kubi lumbhuqazwe babe yibo abatshoyo ukuthi bafuna kwenziweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision kalihlalanga phezu kwezandla ngesikhathi ezemidlalo zimisiwe ngumkhuhlane weCOVID-19, kodwa seliqale inhlelo ezizalitholisa inzuzo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision umkhulu Mthunzi uthi iqembu leli lilenhlelo ezimbalwa ezokudinga imali, njalo isifiso sabo ngesokuba iqembu leli libe lendlela yalo yokuthola imali yokusebenzisa ukubhadala indleko ezijiyeneyo.
Sithe ngemva kokuba sesiphiwe ibhajethi yethu yokuthi sizeni sizaqalisa, sasesiplani ukuthi ngcono sitshaye isidina senze engineering kunjalo silayo ibhenki encane yokubolekisa imali microfinance. Ingqijongo yethu ukuthi iTalent Vision njengeqembu lebhora lizimele lodwa lingagxili kakhulu u-co-sponsor wethu iTukhumbu Mine.
Mthunzi uqhubekele phambili wathi ensukwini ezilandelayo bazaqala inye njalo ibhizimusi yesigayo esokugayisa impuphu. Lawa mankampani aqhatsha abadlali beqembu leTalent Vision asebethethe umhlalaphansi kumbe abangasayenelisi ukudlala ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Uqhubekele phambili uMthunzi wathi amaphupho abo khulu njalo nxa izinto zingahamba kuhle bafisa lokwakha inkundla yabo endaweni yesigodini.
silendawo esayithengayo esikotini yikho esikhangelele ukuthi sakhe inkundla enkulu esingathi modern stadium lapho iqembu lethu ukuthi nxa kuhambe kuhle sizadlalela khona sifuna ukuthi sibe inkundla enhle kakhulu ezakuhuga lamanye amaqembu ethu ukuthi ayedlala khona njalo nxa kusivumele siwafeza amaphupho lawo sizoba ngeliqembu elizaba likhulu kwele Afrika.
Iqembu le-Talent Vision lileqembu elidlala kusigaba se-Zifa Southern Region Division 1 njalo nyakenye kusele kancane ukuba liphakamise isicoco kube yilo elithola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League. Abalelinye njalo iqembu elidlala kusigaba se-Zifa Central Region Division 1 Soccer League baphinde njalo babe lamaqembu abasakhulayo adlala kuzifa Bulawayo Province Junior League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lokho liqonga ngesiqobo esethu sayo inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Eselikunkulungwane phose ezine 3,921. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxidus Jeremiah.